Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 10 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngiyibona iresearch le ekhitshwe iAfrobarometer. But thine two internal researchers like I ibonisa ukuthi iZANU-PF okwamanje ihlezi kubo 68% kusiya ku 75% ekhethweni lolo luzayo.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli.
Njengenhlanganiso siqhubekela phambili ngokhetho, iZANU-PF iyatshengisa ukubana-ke ilokwethuka lokwesaba ngendaba-ke yomkhankaso wethu.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi baqhubekela phambili ngemikhankaso yokhetho oluzayo loba bevinjwa ngamapholisa. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Business Summit ngesikhathi ele-China lisenza imihlangano efanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afrobarometer eZimbabwe luveza ukuba ibandla leZANU-PF linganqoba kukhetho lukamongameli. Luveza njalo ukuba abantu abaningi eZimbabwe bakholana ngesimo esibi somnotho welizwe, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Uphenyo lwe-Afrobarometer lolu olwenziwa inhlanganiso ye-Institute of Mass Public Opinion eZimbabwe luveza ukuba abantu abayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35% bangavotela ibandla leZANU-PF ukhetho lukamongameli ukuthi awafika phose okungamachumi amathathu ekhulwini 27% ele-Citizens Coalition for Change, CCC. Kule mpumela phose efanayo yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende, ukuphenyo lolu abantu abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 27% kabavezanga ukuba bazavotela ibandla liphi ukhetho lukamongameli lolokudinga amalunga edale lephalamende. Omunye walabo abenze uphenyo lolu unkosikazi Simangele Nyede uchasisa ngalokho abakutholileyo.
And if presidential elections be held the day after the ZANU-PF attract 35%,
nxa ukhetho lungenziwa iZANU-PF ingathola i-35% nxa kuqathaniswa le-27% engatholwa yi-CCC. Kukhetho lwama-parliamentary iZANU ingathola 35% kuthi i-CCC ithole 26%.
Umnumzana Mabutomoyo webandla leZANU-PF uthi uphenyo lwe-Afrobarometer luyitshaye ekhaleni.
Ngiyayibona iresearch le ekhitshwe i-Afrobarometer, but thine two internal researchers like I ibonisa ukuthi iZANU-PF okwamanje ihlezi kubo 68% kusiya ku 75% ekhethweni lolo luzayo. So mhlaka 23 Ncwabakazi yikho lapha okuza vela khona ukuthi into engiyikhulumayo into ekhona into ephilayo.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi ibandla lakhe lizosebenzisa uphenyo lolu ngesikhathi likhankasela ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka.
I-research ye-Afrobarometer survey iyatshengisa sobala ukubana-ke abantu beZimbabwe iZANU-PF kasayifuni. Wonke umuntu ukhathele ngeZANU-PF, akulamgwaqo, imali elizweni kayithengi, abantu abalamsebenzi, akulakudla izitolo, impilo inzima. Abantu bonke bakhangelele ukubana kube le nguquko. Inguquko ke elidwa ngu-advocate Nelson Chamisa kuyavezakala njalo kusurvey ukubana ke abantu beZimbabwe bakhangelele ukubana kukhetho lolu bephume ngobunengi.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT uthi bayayihlonipha impumela yophenyo lolu.
Kodwa okusiphazamise kakhulu yilona lolu daba lokuthi sehluleke ukufaka ama-candidates endaweni eziningi kakhulu. Mhlawumbe kuyikho kwenza ukuthi nje i-Afrobarometer ingakhulumi lathi lokukhuluma langathi. Kodwa hhayi, ibandla le-MDC abantu abakhona bazalungisisa lawo maphutha.
Ingcwethi kwezombusazo umnumzana Bekezela Gumbo okuhlanganiswe eZimbabwe Democracy Institute uthi uphenyo lolu lutshengisa ukuba awukaveli kahle ozanqoba ukhetho olukhulu oluzayo.
Abantu abangakhuluma abangafihla ukuthi bavotele ubani ngabantu beopposition besesaba umuntu o-interview ukuthi ngabe engumuntu we-state ngabe yi-CLO. So ebantwini abaningi bona abathi abafihlile ukuthi bavotele ubani kulabantu beopposition kunoba.
Unye njalo okuphume kuphenyo lolu yikuthi abantu abayisikhombisa phakathi kwabalitshumi bathi bazavota ukhetho oluzayo abafika isilinganiso sokungamatshumi ayisishiyagalombili lanhlanu ekhulwini 85% bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazehlulekela kwezomnotho. Ngimelethi 27 ngisiharare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo inkokheli yamapholisa ithi kumele amabandla aphikisayo avunyelwe ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo, athi ukuvinjwa sonke isikhathi ngoba lokhu kululaza eleZimbabwe. Umbiko lo ulandela ukuvinjwa kwemihlangano yabandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ngamapholisa labacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF eMaswingo, eMashonaland Central lezinye izabelo, kubika u-Ezra Chisasibanda.
Kunencwadi elotshwe ngomkhulu wamapholisa obona ngezokhetho, u-Commander of Elections, u-Commissioner Dovandayedza Jabon, obhalela amapholisa alezikhundla eziphezulu esithi akumelanga bavimbe imihlangano yamabandla aphikisayo ngoba lokhu kululaza eleZimbabwe elizeqhuba ukhetho mhlaka 23 Ncwabakazi. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi leyo ncwadi akumelanga ibalwe nguZulu ngoba ibisezandleni zenkokheli yamapholisa.
Ikhotha incwadi le ibona ku-social media. Incwadi le ikade ifanele ukuthi ihambe kuma-police commanders kuphela, not kuZulu kumbe kuyithathele zendaba. So umuntu ofake imeseji leyi siyamdinga kathesi njalo singamthola sizamjezi. Njalo thina njengeZimbabwe Republic Police sihlala sikhuluma lama-commanders sisebenzisa ama-memo lawa for internal communication, not for public communication.
Ababona okwenzakalayo bathi lokhu kuveza ukuba amanye amapholisa afisa ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka. Amapholisa asanda kuvimba imihlangano embalwa yebandla le-TPC egoqela okumele wenziwe eBhintula izolo okusungula okusemthethweni umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo. Umnumzana Osalos Gibbs Ziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TPC, uthi baqhubela phambili ngomkhankaso wabo loba bevinjwa ngamapholisa.
Njengenhlanganiso siqhubekela phambili ngokhetho, iZANU-PF iyatshengisa ukubana ke ilokwethuka lokwesaba ngendaba ke yomkhankaso wethu. Ikubona bethuma amapholisa bezama ukulimaza abantu nokwethusela abantu, kodwa siyaqhubekela phambili. Yikho libona izolo ke besisendaweni yonke, ilizwe lonke ke ama-MP ethu lamakhansela beqhubeka ngomkhankaso. Emalangeni azayo sizabe sisemiklan sisebenza, amarelati akontinue aqhubeka. Asoze samisa iZANU-PF ngoba iZANU-PF yikompetitor layo njengathi angeza ke yasimisa kubana siqhubekele phambili ngekampeni yethu.
Umkhokeli webandla lezaphu umnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi kuyayangisa okwenziwa ngamapholisa avimba imihlangano yamanye amabandla aphikisayo.
Ngiyamangala ngathi ukuthi ama-reliable lapho sisebenze sithini, akumelanga kube njalo, akukho emthethweni lokhu ukuthi kuvala ama-reliable abantu. Kanti kumele kubuse inhlanganiso eyodwa yini kuphela elizweni lapho. Kero kuvala amarali kutshengisela ukuthi ukuthi kuvalelwa amanye amaphathi phandle ukuthi singasasebenzi. Thina njengezaanla kulokhu siyakukhondema kakhulu okwenzakalayo lokhu.
Umnumzana Mqondisi Moyo omkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uthi akumangaliswa okwenziwa ngamapholisa.
Kuyinto embi kakhulu, sikubonile lathi izikhathi eziningi njengeMthwakazi Republic Party amapholisa besimisa besiyalela ukusikliya amarali ethu ama-elections lawa asoze be free and fair ngoba iZANU-PF isebenzisana leZimbabwe Republic Police bayavimbela amabandla aphikisayo ukuthi benze amarali.
Ibandla leZANU-PF landula ukuthi lisebenzana amapholisa ekuvimbeni imihlangano ye-TPC. Umnumzana Tafazwa Mugwadi umqondisi wezemibiko kubandla elibusayo.
ZANU-PF democratic election, and that is why
iZANU-PF ikholelwa ukhetho oluhamba ngendlela. Ngakho-ke wonke amabandla epolitics kubalisela azimele wodwa akhululekile ukwenza umkhankaso yabo. kodwa kumele belandele imithetho yakhona. Besebenza belandela izinqumo zogwalo lemithetho ezikhokhelwa yiZimbabwe Republic Police. Asiboni thina njengeZANU-PF ukuthi singenani. Esigodlweni seZANU-PF asila sigodlo seZimbabwe Republic Police.
UZulu ulinde ngamehlo abomvu ubona ukuthi imihlangano ezabizwa ngamabandla aphikisayo kusukela namhlanje izaphathwa njani ngamapholisa. Hibele Studio 7, igama lamungeza Jesus Banda.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Africa Business Summit uzaqhutshelwa kwele Botswana kusukela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu. Abaqoqa umhlangano lo batumezele abezindaba umbiko othi bakhangele ukuba umhlangano lo uzangenwa iziphathamandla zakwele Melika, inkokheli yezwekazi le-Afrika, osomabhizimusi abadabuka endaweni ezijiyeneyo labanye. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleChina namhlanje qhubeke umhlangano walo omkhulu lenkokheli yezwekazi le-Afrika egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Umhlangano lo kade uqhutshelwa ebulenjini be-internet. Kwenzakala nikuzwekazi le-Afrika okanya lithakazelelwa ngamazwe empumalanga lawentshonalanga. Uze xoxwe ngodaba lolu sixhume umnumzana Angus Jones Banda, umqondisi wenkampani ye-Africa Green Technologies.
Izwekazi le-Africa once again selitholakala liyilo elingumuzi ophakatheke kakhulu okutholakala khona esingathi thina ezemvelo esikuthi thina ngama-natural resources adingwa ngamazwe lawa wonke. Thina besibeyile futhi umhlangano wadithi lawo wama-carbon credits e-climate change e-Victoria Falls belekhona futhi abantu bona laba bamazwe wonke bona lawo wonke besitampida ukuthi bonke belwisana lokuthi bonke bakudonsele ekhoneni labo. America la esiqhina siyaningi ngapha sizanibeka imali ze-climate change, i-China la esisho njalo, i-Russia la esisho njalo. I-Africa yiyo kathesi esiku-center of i-global local development ngenxa yokuthi silayo sinama-natural resources abawafunayo ukuze baphithilise amazwe abo ngoba bayakhompitha kathesi bakumfunisishaneni. So umuntu ozaba khona i-control of i-Africa uzaba esephambili aninti abanye ekudevelopheni izikhali ngoba le technology ngokulekesinjalo ngoba ezemvelo ezidingakala ama-raw materials atholakala e-Africa.
Singathi-ke nxa sikhangela-ke izwekazi le-Africa lona litholani kukho konke lokho?
Izwekazi le-Africa le ngokungeshwa sifuna abakhokheli abangacabangeli kusasa. Abakhokheli bethu bayahamba basayine ama-contract bathole ama-$2 abanamusha bathengise ikusasa lonke ele-Africa. So asitholi okuya ngaphi ngoba thina sikhangelelwa phansi kususela ku-UN ku-United Nations kusiya phansi. Kuthatha ukuthi ngabe i-Africa abakhokheli bayabambana bakhulume ngaphimbo linye bananzelele ukuthi i-Africa kathesi wonke umuntu ngifana lentombi ishelwa ngamajaha wonke e-Africa izigqaje ibisisiba ibekwazi wathi thiwe kapha abakhokheli bethu bayavuma loba yini bangaphiwa inokuzimazela okuncane babethe bevuma basayine kuphela. Yikho sibahlupho khona sithinga ukuthi ngathi labakhokheli abakwaziwa how much they are worth as i-Africa babe sebesima njalo babambane and speak with one voice. I-Africa ithi nayo ithi take advantage of the current situation ithuthukiselayo.
Kukho konke lokhu abantu banga
inkinga ikhona lapho esekuthini izinqumo zonke zenziwa ngabakhokheli abantu beselemuva. Yikho ngikuthi khona ukuthi inkingaphi sibili i-Africa ikuleadership abantu bayo besele abantu bengazi lutho. Kanti bengikhuluma ngento yema-carbon credit abantu abakwazile ukuthi kuyini khonoko nxani labasakazi singasabuyanga lakhuluma lathi sesesinolwazi ngijala siyafundisa abantu babengakwazi. Sikhuluma ngento i-economy zama-billion and billion dollars ezitholakala ezihlahleni but abantu abakwazi. So abantu besala bengazi lutho abakhokheli abaqhubeka besona i-Africa izoziye ndawo.
Umnumzana Angus Jones Banda, umqondisi wenkampani ye-Africa Green Technologies, ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi uhulumende namhla unike ibandla leZANU-PF le-MDCT imali efika phose ibhiliyoni lamadola eZimbabwe phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. uzihambe utshele iphephandaba le-Herald ukuba phakathi kwemali le elezanu pf lithole imali efika $700 million ngoba yilo elilamalunga amaningi edalela ephalamende. Imali le ngesikhathi esisuka kuzibandlela kusiya kumpalakazi lonyaka. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika wethekelela amazwe akwezikazi e-Europe lapho akhuthaza khona inkokheli yamazwe la ukuba asekele ngamandla ele-Ukraine eselesi sikhathi eside esihlaselwa ngele-Russia. Umkhokheli wakwele Iran umnumzana Ibrahim Raisi ukhangelwe ukuba uza kwethekelela amazwe ambalwa ekuzwekazi le-Afrika kusukela kusasa. Ukhangelelwe ukuba uzakuya kwele Kenya, Uganda lakwele Zimbabwe. Akuvamanga ukuba inkokheli yakwele Iran ithekelele kuzwekazi le-Afrika. Abantu abalombala wejwabu elimabalabala okubizwa ngesilungu ukuthi vitiligo bathi kukhanya ingani kasaziwa kakhulu ngoZulu isimo lesi esihlupha njalo ingcwethi ezibona ngezempilo kahle. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osakhulayo uChristine Majikavira odabuka eKwekwe eNkabazwe ngomunye wabale simo lesi.
Imagine seven years, you are a child, you don't register much.
Ukucabanga nje usasele minyaka engu-7 uyabe usaseyingane awazi lutho ngokwenzakalayo, kodwa ngase ngivuthiwe engqondweni yesikhathi ngile minyaka engu-7. Wakunzima.
Unkosikazi Amantha Rudo Nyamkondiwa laye olesimo lesi uthi kazange abandlululwe ebukhweni bakhe. Uselengane ezimbili ezingela vitiligo.
Stress and depression are real things. Suicide is a real thing, guys. I thought about it.
Ukuhlukumezeka kwasengqondweni kuyinto yangempela. Ukuzibulala kuyinto yangempela zihlobo. Ngacabanga ngakho, kodwa ngibonga uNkulunkulu ngoba akusahambanga ngaleyo ndlela.
Baningi abantu eZimbabwe abalolwazi olungatsholutho ngesimo sejwabu elimabalabala. Umnumzana Bongani Moyo ohlala eHarare uthi kulabanye abantu abacabangela ukuba isimo lesi senziwa yibuthakathi. Uthi lokhu yikucabangela nje okungagxilanga ezifundweni zesayensi.
Ngingakakhulu ukuthi abantu bafundiswe ngayo ukuthi yinto ekhona, umuntu uyahlaselwa ngayo. Abantu ngabe ngabakwazi sebefundiswe ngayo le condition, so ngenza ukuthi bangabandluli labo abalayo le vitiligo.
Ukhuthaza ingcwethi ezicubungula ezempilakahle umoyo ukuba ziqhube imikhankaso yokutshela uZulu okuqondileyo ngevitiligo.
Bayaziswe ngayo kakhulu kwenzela ukuthi kungabi lokubandlulula labo abangaba lesi simo, abatholakala behlaselwa ngaso lesi simo.
Unkosikazi Siphiwe Simango wakobulawayo uyakusekela lokhu.
Kuyafanana lathi skin sethu sona lesingathola ubomvu kulami, mina sokumele ngigqoke ukuthi ngizivale ngoba singafanani lesabanye. So abakwamukele benjengoba benjalo ngoba hheyi lokhu kungabalimaza kakhulu.
Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mwatseruka Mulutu uxwayisa uZulu ukuba azinakekele sonke isikhathi ngoba isimo lesi silakho ukudalwa yikutshisa kwelanga.
Abantu kufanele bakhumbule ukuthi akusilanga kuphela uma libalele. Imisebe ye-UV ephuma esibhakabhakeni kuyiyona eyingozi ejwabini labantu.
Lesi simo kuthiwa sithinta isilinganiso esisodwa kusiya kwezimbili ekhulwini, 1-2% sabantu emhlabeni wonke jikelele. Isimo lesi sandise ukuziveza kwabatsha abaleminyaka esukela kwengamachumi amabili kusiya kwengamachumi amabili lane, 20-24 years. Abezempila kahle bathi singaziveza yiloba yisiphi isikhathi empilweni yomuntu. Ingcwethi lezi zithi isimo lesi singabangelwa izinto eziningi ezigoqela ufuzo kanye lezici zemvelo. Zithi njalo sekuke kwethulwa imibono ehlukeneyo ezama ukuchaza ukuphazanyiswa kwama-cells alungisa umbala wejwabu. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izizalwane zeVictoria Falls eziphila ngokudobha okulahliweyo zithengisela abakumsebenzi ye-recycling zikhala kakhulu ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso ngesikhathi isimo somnotho wakuleli siqhubeka sisiba lukhuni, kubika uNokuthaba Dlamini.
Loba nje izakhamizi ikakhulu abesilisa zisebenza kusakwamalanga kungelampumulo, zithi inzuzo eziyithola emasuwe dump site kayeneli ukulondoloza impilo zabo. Bathi iningi labo lenza imali engedluli amachumi amathathu yamadola emelika $30 ngenyanga. Umnumzana Innocent Chuma owafelwa ngumkakhe oseleminyaka eyisikhombisa esebenza ukudobha okulahliweyo okugoqela amagabha erabha kanye lokudlekayo, uthi wazithola esesimeni lesi yokuswela umsebenzi. Uthi ibhele lalokhu balithengisa kusukela kumpondo kusiya ku-$7 kodwa limhwashi ithatha amaviki amabili ukuze igcwale bese bethengisela osomabhizimusi beHarare.
Ade ngimsebenzi ngawuswela yinto angeza ukuthi ngele khonapho ngabe into behlala zenze yena le imali esikhuluma ngayo lowo usebenzi ukuthi siba namagambosi emagilovisi problem ekhona.
Amazwi kaChuma agcizelelwe njalo ngomnumzana Mendendala Ndlovu okhala ngokuthi ibhizimusi yokudobha lokhu isilukhuni ngoba sebebanga ikhulu abasebenza lapha. Uthi wokudliwayo bakudobha njalo lapho nxa imota zengcekeza zibuye zethula okwabo yikuthenga okufana lempuphu lokunye.
Hayi, sitole imali yalapha, isitola sezofika uthenga nje uzithengele kwi-10 kg lokuyimpuphu. Kakhulu nje wesitshebo beziningi nje balizibonela namikanzi kuyalahla ukudla kwamazambi. Lokhu yinto esigadelwa amazambini lezi. Zobe bezigcwele imoto ekanza afika kalahlelwa lapha. Angikhe imumi krimtonati konke ida wathi vele kuningi amazambane bathi bezobheka dobha abantu. Yizinto isitshebo zenezi. Nasiyane samzi lapha endlini impuphu ikhona ngathenga amalanga lana ngithengisa amagabha nathi yabona amambodlela ngiyathengisa kahle ezimbili imali nakwazi ngiyathola mali.
Omunye njalo odobha wokuthiyeneyo endaweni le ngumnumzana Jabulani Ndebele osale minyaka phose engamachumi amabili ekulindawo. Uthi kala aziqhenya ngakho asekutholile okufana lemfuyo ngesizathu sobumpofu obulapha. Uthi akwenelisayo yikunakekela abantu bakhe abane lomkakhe.
Hayi, impilo inzima le. Impilo inzima isebenzi asiyiboni. Umsebenzi uthengiswa. Kusebenza abawuthenge ngemali. Yikho ekwezasihle sizoyidinga ngayo. Xa ngadobha imali kwabahamba ngiyothenga umsebenzi asebenzi, manje angiyitholi imali yangona.
Osakhulayo uJeremiah Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane 24 uthi useleminyaka emithathu ekulindawo eqhuba lomsebenzi kodwa kalalutho aluvezwa lokhu. Laye uthi ulemuli ekhangelele kuye.
Ikuncengisa khonokho kokuzimali okuncane kokusebenzela impuphu kuphela kungela property. Konke nje le ngubo sehluleka ukuthi uyithenge. Besifisa ukuthi umanxa sengalethelwa kumbe imitshina lathi sibe sizigayela khonapho izinto zethu. Izinto singasathengisela abantu abavele eHarare mhlawumbe lathi sithengisele khonapho izinto zethu because lapha siyabulawa i-transport yokuthi thina sikuthwale lokho kwizinto.
Ujaha lo uthi bafisa njalo ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamabhizimusi lubaxhase langemitshina yokubumba okufana lamabhodo ayiwe asevame ukwenziwa ngamagabha amanamunede. Omunye njalo osakhulayo uShingirayi Makhunze owaqala lo msebenzi ngomnyaka ka-2018 ukhala laye ngokuswela okokuvikela imikhuhlane kanye lamanzi ahlanzekileyo.
Izinto eziyiproblemu ngama-gloves, izicathulo, cloth and water, amanzi. Silamanzi lapho esisebenzela khona, sidinga amanzi kanjalo.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo obona ngezabesifazana lezamabhizimusi, uxwayise abantu laba ukuba baxhumane lehofisi yakhe uma befuna uncedo lokuzithuthukisa.
Sile sifisa ukuthi sibabone lathi besenza izinto eziyakwenza ukuthi bathole imali.
Abezimstathi kuphenyo lwabo lwalonyaka babika ukuba inani labayizigidi phose ezintathu 2.8 million kweleZimbabwe kalela msebenzi. Bengeza ukuba inengi lenani leli ngelivela esabelweni seMathebeleland North. Imizamo yokuxoxisana lomqondisi wezakhiwo umnumzana Brian Nyamande osebenzela iVictoria Falls City Council yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile kakhulu. Kodwa iCouncil le ibika ukuba sebesungule uhlelo lokwakha indawo yemasuwe dam site ngezinga eliphezulu elizakwenza ukuthi ingcekeza ingasabalali yonke indawo. Eminye njalo imizamo abayenzayo yokuvikela laba bantu ukuba bangabambi imikhuhlane igoqela ukufafaza njalo nje ngemithi ebulala okufana lempukane. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwamanje sike sizwe abalaleli beStudio 7 kusigaba sokubingelelana lokunye.
Mina engikhulumayo nguMandlovu, ngisebhekisorite ezezani. Ngicela ukubingelela umakhelwane bami bonke ibe ngiqala ngabo ngoba yibo abangani bami. Ngisithi maka uNkulunkulu aligcine umakhelwane bami. Bese ngiphenduka emzini wami ngizobingelela umyeni wami, ngibingelele abantwabami uLindokuhle Ndlovu noShelton Ndlovu. Ngithi uNkulunkulu makangigcinele lina likhulelize likhokhobe bantwabami. Ngikade ibhasi ngiqonde eManama uGwanda lapho engithola khona izihlobo zami le ntombi ezala mina engumandlovu Dudla Nanini. Hhayi, khula uzukhokhoze intombi yakithi. Bese ngithi ngizobingelela abazukulu wakhe uRefilwe Ndlovu noShepherd Ndlovu noThabo Dube. Hayi, khulani bantu abami lize likhokhobe, lize lidlulise iminyaka leyo elibona ugogo ekiyo ngalesi sikhathi. Bese ngizobingelela ubhuti wami uNgqabuso Ndlovu kanye nabantu abakhe Clarity Ndlovu, uDignity Ndlovu, uPhindile Ndlovu. Bese ngizobingelela isidudla sami, ngiyakuthanda isidudla sami, ngakukhetha phakathi kwawo wonke amalubo omhlaba. Ngikuyakhe kuzube lesinyayi umuzi wami lo. Ngiyabonga iStudio 7.
Yelo-ke umlaleli weStudio 7 la uncwafusa ukuthi usithumezele umlayezo wakho, sithumele kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo, +1 202 465 0318. Enye njalo ngu +1 202 394 4872. Ngiphinde njalo, +1 202 394 4872. Ye, kunjalo ke namhlanje kunapha ke uhlelo lokubingelelana. Ye. Life Talk namhla sixoxa ngokuxokozela kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzayo. Singagqiba uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer luveza ukuba ibandla le-ZANU-PF lilakho ukunqoba kukhetho lukamongameli. Abakwebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bazaqhubekela phambili ngemikhankaso yabo loba bevinjwa ngamapholisa. Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-US Africa Summit kwele Botswana. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olibalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.